Lanxa ngingazi ukuthi bangabangane kumba sobangane kodwa ukuqakathekileyo ukuthi ubefanele ukuthi yena akhalele ukuthi hayi ngiyakuhalalisela mnumzana Macron bengicela njalo ukuthi uzongincedisa eZimbabwe sibe lokhetho olukhululekileyo oluhambisana leconstitution yeZimbabwe kuyangehlula ukubamba ukhetho olukhululekileyo kuyangehlula ukuthi amabandla aphikisayo akhululeke akhankase engavinjelwanga kuyangehlula ukuthi amapolisa angathatha uhlangothi izekhi ingathatha uhlangothi kuyangehlula ukuthi abantu abangaphandle bavote bayavota phela kulawo mazwe abahalaliselayo laba bangaphandle ngakho befanele acele ukuthi azoncediswa ukuze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe.
Uthi uMongameli Mnangagwa ikusasa lobudlelwano beZimbabwe leFrance liyakhazimula. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
Ubudlelwane ngeke buqine nxa iZimbabwe ingahloniphi umthetho wayo, umthetho weZimbabwe ingahloniphi amalungelo abantu beZimbabwe, ama-citizens eZimbabwe. I-EU, iFrance, o-UK, o-US, into abakhuluma ngayo inye nje kuphela. Bathi Zimbabwe, government yeZimbabwe, President Mnangagwa le government yakho, hloniphani umthetho weZimbabwe, hloniphani amalungelo abantu beZimbabwe, hloniphani impilo yabantu beZimbabwe, yibani lokhetho olukhululekileyo. Landelani umthetho, kambe umuntu okuncenga kangako ekuncengela ukuthi kube kuhle kwelakho ilizwe uyabulwelani laye. Angeke buqine ubudlelwano okungazange kwenziwa lokho okufunwa yiconstitution yeZimbabwe. Labo laba bangaphandle bathi kakwenziwa, kababuyi lezi zinto ezingaphandle kweconstitution yeZimbabwe. Bathi landelani iconstitution yeZimbabwe kuphela nje.
Uhulumende kaMnangagwa ungathi uyakulungisa yini konke okwathiwa kumela kulungise ngamazwe afana leFrance akuEuropean Union kanye laboMelika ukuze kulungiswe ubudlelwano phakathi kweZimbabwe ilalawa mazwe.
Akula manyathelo uhulumende athathayo ukuletha inguquko eziza kwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamazwe omhlaba. Lokhe lidonse ngaliyandlela ngaliyagiya esikhathi sikaMgabe yokungahlonipha amalungelo abantu, yokuvimbela amaqembu aphikisayo ukuthi akhankase ekhululekile, yokuzama ukucisha kuphele inhlanganiso ezizimeleyo esithi ngama-NGOs, ukuvimbela abantu inkululeko yokuhlangana yokukhuluma, yokuvimbela imisakazo ukuthi bengekhululekileyo. Sibona kulokhu kuqhubeka ukusebenzisa iZBC kunye lamaphepha kahulumende sengathi aluhlangothi lweZANPF. Le ngatsha zikahulumende ngokuhlukahlukeneyo zisetshenziswa sengathi ngezeZANPF. Yilokho nje amazwe omhlabathi kakwenzi akulungiswe, kodwa kasiboni manyathelo athathwayo ukuthi kuguquke khona lokho. Ngakho ubudlelwano soze bulunge noma ikanjani.